Selokhu uhulumeni wethu la imithetho evimbela kwethulwa kwezindaba ngokukhululeka kusukela ngo-2000, ukwethulwa kwezindaba eZimbabwe kuqale ukubonakala sengathi intatheli zindaba sezemaqenjini amabili labo abasekela uhulumende lalabo abaphikisana laye. Intatheli zindaba zeZimbabwe kwele South Africa zithi kwesulwa komthetho we-criminal defamation law lithuba elihle lokuthi babuyisele isizotha lenhlonipho emsebenzini wabo. Intatheli yeZimbabwe uMxolisi Ncube uthi kwesulwa kwalo mthetho lithuba lokubhala izindaba njengoba zinjalo kungakhathalekile ukuthi ngubani okukhulunywa ngaye.
Ngathi sokule nkululeko ethile kuma-journalist ngoba umthetho lo labo kathi abasabhali bezimukula ngemuva kwabo ukuthi kungabe kuzokwenzakalani. Mhlawumbe ngokufisa kwethu kusazophumelela futhi njalo ukuthi lale minye imithetho iphume.
Le yinto evunywa ngenye intatheli uNdumiso Mlilo yena othi kuvele lihlazo ukuthi intatheli zibonakale zizikhotha mathe zabantu loba inhlanganiso ezithile.
Umkhuba lo ngumkhuba omubi ukuthi ama intatheli zindaba zibonakale lazo sezingena zibhala zithatha ama sites ukuthi bona sebe supporta lo supporta lo, kanti ke kumele ukuthi babe fair balance njalo futhi bangathathi ihlangothi.
Kodwa ke uMxolisi uthi kwesulwa kwemithetho enqabela ukusebenza ngokukhululekileyo kwentatheli zindaba akutsho ukuthi sekufuze ziqhulule amanga aluhlaza joko.
Akumelanga ukuthi nxa umthetho lo usuphumile sibe sesiseqela phezulu sesibhala yonke into esiyifisayo sesisilwa izimpi okungamelanga ukuthi ngabe siyazilwa, ngoba thina umsebenzi wethu ngokuthi sitshele abantu iqiniso, awusiwo ukuthi sizame ukubhala izinto ezingekhoyo sizame ukugxeka abantu ngento ezingekhoyo.
Enye njalo intatheli uGift Mathe ukhuthaza ugatsha lwezokwethulwa kwemibiko ukuthi lusebenzise leli thuba ukwesula yonke imithetho evimba umsebenzi wezintatheli. Le mithetho igoqela lo obamba ngamandla intatheli ukuthi zithole icence lokusebenza kanye lokuhlawula amaqubaquba emali kwalabo abafuna ukuthapha izindaba bezimele.
The Minister of Information kumele i-empower ama-journalists because bafola ngaphansi kwakhe, ingawa-repress. Isebenzele ukukhuphula labantu abangaphansi kwayo, ingabaqindezeli. Bathele amanzi emithetho e-oppressive draconian ungaba ngcono.
UNdumiso uthi njengoba ilizwe libheke ekhethweni ngo-2018, ngawufe umkhuba wokuthi intatheli zitholakale sezibhala izindaba ezikhankasela ibandla loba abantu abathile.
Intatheli zindaba kumele babekwazi ukuthi njengoba siza kuya ekhethweni lika-2018 kumele bakhulume indaba njengoba zimi kanjalo, hayi ukuthi zibonakale sezingani ziyakhankasa sezingathi kumbeni sezithatha uhlangothi. Kumele ukuthi bakhulume iqiniso, uma iqiniso likhona umuntu akhulume, uma kungalingekho akhulume khona lo.
Kule ntatheli eziningi ezike zamotshwa, ezinye zisebenza ngokwesaba ngenxa yokwethuselwa ngabasezikhundleni besebenzisa lomthetho osufile njalo ochazwe umthetho wandaba njengomthetho obuvele usebenza ufile. Ngimele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa, ngingu Benedict Nhlapo.